akumana njengani kwinto esephuzile ukuya, kodwa kungaba yinto enganceda sile ukuthi intengo yezinto lapha eZimbabwe yehle mbijana, ngoba abantu abaningi bebefaka into ezinjengamadola i-change isilela. So udubo lolo lungaqedakala sibili nxa kuyukuthi abantu bayawathatha ama-postcodes lawo abe izimali abafuna ukuthi bantwele.
Kathi pho manje nxa sikhangele ukubana imali le kuthiwa idindwe nge-$10 million, nxa sikhangele kwezomnotho welizwe akusoze kuphazamisa umnotho wenu lo?
Angiboni ukuthi kungaphazamisa umnotho, ngoba uyabe kufuna ukuthi kukhuthaze ukuthi abantu besebenzise imali abalapho. So nxa kuyukuthi bayakwazisa ukuthi bazizikheni nxa into isenza 20 cents nge-30 cents bayabe kwazisa ukuyithenga nge-8 cents yangkhona. Atho ukuthi nxa befuna ukuthi bathenge into ye-8 cents badinge njalo inye into e-30 cents ukuthi bathenge okuyikwedola.
Kodwa siyabona ukubana ngesikhathi esedluleyo kuke kwaba le mizamo yokuletha amanye njalo ama-coins kodwa kwehlula. Kati kathesi kuzaphumelela njani?
Okumele kwenzakale ukuthi yabona ukuthi abantu bazawathatha yini ama-coins bawasebenzise. Bazawavuma yini ukuthi asebenzise ama-coins akhona. Wothi bengawavuma ungasebenzisa. Kuyukuthi bengekela umavuma uzaba lodubo sibili. Ngoba sizothi ama-coins akhona ayabe ene-value efana neyama-US dollars.